engingakutsho ukuthi abazange belitho futhi ngiyidithrowe into enginanzelele ukuthi babeke i-adjeti yesihlalo. So njengoba i-process sasizenza for a long time kungaso-process eyodwa angeke mphendule ngoba mna abangangitsheli lokho engubala kumidiya i-budget yasifundisa ukuthi ibekwa kumidiya but iyiphendule khona yibo abayithengisayo akuyukuthi ngabantu abagqokesa ezipheseni hhayi lapho bengizabaphendula futhi into zepharty kazihlaswa e-public i-process esiyenzayo siyiparty futhi kuthiwa internal process.
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona kuthiwa akumelanga ube lapho khona njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limele iphumula lelibandla linye uthini?
Usuza ngenza ngikhulume labantu kodwa vele ama-forms wona lana ama-nomination forms safila sonke ehofisini wonke umuntu uyakwazi singu-2 saba ngu-3 ngu-4 safila sonke so iparty kasasazisanga ukuthi abaphuma lapho i-constitute ukuthi ami kuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini engagcina ngiwabona ku-nomination form.
Ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethule
akambe ngani bandla selemaveli ngasiphele emoyeni shuwa kambe lamahofisi sikhona apha sishona siseduzane sibonana sithole sisonke ku-training sisonke sazi lingasiphele emoyeni.